adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili.
Ngezikolo ngananzela ubekubeka kathesi uMongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga la abhalayo. Kunokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzeka. Kodwa ke sisuke singantwa siyakusola ukuthi at what level asikathola ama-testing centers.
Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele.
Lokhu besakhange amadokotela kodwa sibonekani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba Mongameli uPresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungisizwe.
Sizaxoxa lomnumzana Khaliphani Phukeni webandla le-MDCT kanye lonkosazana Otilius Banda owayibika ejele wona lo umsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Esethula umbiko lonamuhla, uMongameli Mnangagwa uthe amaxoko abantu afana labasezinkonzweni lemichadweni belokhu bengavunyelwa kukanti le michova layo ayisoze ibuyele emigwaqweni ngaphandle kwaleyo enkampani yezupho kanye lamabhasi akhona. Izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo kuqakathekiswa ababhala imhloliso. Lokhu kwenzakala inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selifike kumachumi amane lambili i-42 elizweni njalo ababulewe ileli gcikwane belokhu bebane. UMongameli Mnangagwa uxwayise abantu ukuthi beqhubeke begqoka impahla yokuvala obuso ama-masks njalo begeze lezandla. Lokhu kwenzakala idolobho lakoBulawayo lisithi abantu bazathola amanzi okwelanga elilodwa ngeviki kuphela ngenxa yokusilela kwawo lezinye ingxaki ezithile. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association oqala ngombiko kaMongameli Mnangagwa.
Kufunde sinanzele futhi ukuthi uhulumende uyabubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiwo wonke aphonge uvula nje. Lezi kolo ngananzela ubekubeka kathesi uMongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga la abhalayo primary, secondary kanye la-tertiary. Kunokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela. Kodwa ke sisuke singantwa siyakusola ukuthi ungananzela at what level asikathola ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebe-testiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe ba-tester. Lanxa izikolo lezi zizathi zivule bekuyisiso sesokuthi ngathi umntwana wonke uzathi efike esikolo atestwe sibili kukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hayi kaye kuthela abanye mbela nxa sesuka esiya ebuyela ngekhaya kaye kuthela abanye ngoba sokungaba le ngozi yokuthi kungavulwa izikolo omunye umntwana oyedwa engabuyela olo mkhuhlane nxa ungasathestwanga kuhle kube sokuthela abanye abantwana sokusasabalala izimuli zonke kugcwala iganga lonke. Nxa sikhangela inani labantu abalo mkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, sibize sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile. kuvule okuthize nje ubomongamele kubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane khonokana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulo kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Siyabona ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakoBulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi.
Abahlali bakoBulawayo besingathi zakhamiza koBulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kanti esisikhuluma nje ikhansili ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamathumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Kodwa ke nxa sokusuke kwabanje ozokuvela sobala ukuthi asekugeza ke lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi. Amanzi la kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza aza efika omunye umvulo. Umbunga wakho ngolwesibili walondoloza kuze kuyefika olunye lwesibili. So kube abantu begeza izandla zokufana nokuthi badlalisa amanzi. Amafitshane ke sikutshoyo ukuthi i-City Council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu. Lanxa labo kungasiwo mandla abo kodwa ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi koBulawayo solufaka abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kadesi ngaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle. So kumele phela ngiphenduke ngigeza izandla kodwa akusenzeki khonoko. Khonokana kusuka kufaka abantu bakoBulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu nxa sikhangela umkhuhlane lwesilawo we-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekoBulawayo. Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela seParktown eHarare lapho ayilatshwa khona ngemva kokutholakala elimele njalo ehlukuluzekile. Amalunga la ayinkokheli yabatsha kuleli bandla abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba abathi bahlukuluziwe ngendlela eziningi ezigoqela ukutshaywa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele wethule umbiko namuhla isithi amapholisa ayenqaba ukunika abathathu laba impahla zabo ezibalisa imota labo makhalekhukhwini njalo bengakhweza lolu daba emthethwandaba. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubele umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Esikwazi ukuthi bakhanya bebelimele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engandle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjeni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhange amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungisiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili senza izinto ezifana lazenezi ngoba akusoze kulethe into enhle elizweni.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libona ingane amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona ngalo mapholisa aphakathi kobuzimo obukhulu ngoba kulolu daba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqothe bandla akhangela ukuthi athola ukuthi kungaba yini engenziwa ngokushesha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazilihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzimo obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethwandaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le-International Criminal Court.
Lithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la ayazenzisa mhlawumbe bebengathunjwa?
Siyazi ukuthi phela ukungakhulumi iqiniso sokuyinhlala yenza kubandla lezano PF. Siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu baqhambela amantu abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017. Sebebone ngani kuyabasiza kakhulu, kodwa okuqhakathekileyo ukuthi uZulu weZimbabwe azi ukuthi akekho ngitsho lo muntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezanu azama ukutsha nje fihle umphini. Siyabona ukuthi abamela amazwe angaphetsheya amaningi baphumise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshaywa kwabantu abangomama abakwezombusazwe kuyinto embi kakhulu, njalo kaqhubekelisa isizwe kathi le-Afrika siya phambili. Ngakho khona oko kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambassador ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekele ukwenza lokho, njalo ukuqhamba amanga kusoze kumkhiphe ebuzimeni lobazangena kubo ngendaba yokuba iqhubekela phambili senza lokho. Njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi labo bathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo elifana naleli bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwani ngalolo hlobo labo bangagcina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni okukhulu kakhulu obokuthonisiswa abacala amabi kangaka.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye eseHarare. Obeyisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Absalom Sikhosana akasekho. Umnumzana Sikhosana ubikwa itshone isibhedlela kobulawayo eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lani, i-71. Ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF zithi umnumzana Sikhosana ubethandeka njalo esebenza kuhle labanye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela
mshesha. Wezemaphandleni, imizi efika phose inkulungwane ezingamachumi amabili eGwanda, i-20,000, zibhekane lendlala enkulu, njalo iziphathamandla zikahulumende zithi kuyadingeka ukuthi kwengezwe inani labathola ukudla okuvela kuhulumende, ngoba ukuqhamuka lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kuzadala ukwanda walabo abadinga usizo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatsha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare ukuthi lwabele uZulu ukudla kulohlonzi kungela kubandlulula. Unqube uthi uke wavakatshela kuwa-20 eGwanda South, lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele ezwakholayo awonakele.
Besithi yena ukudla abakunikwayo kudlali amabele abolile, so ke besicela ukukhorekthe khona lokho masinyana, bebekhala ngokubana amabele anjani awonakele. Asinikenini wonke umuntu as government, asikhethi muntu, ngabe uyizama uPF ngabe i-MDC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo uNkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza kugatsha le-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula.
Engathi sicela ukuthi ziedelwe on the 9,000 lesi ifidayo, so that we get to around 22,000 households. Sikhangele ukuthi isituation that we are in, especially sikhangele indaba ze-COVID-19, abantu abaningi they've become vulnerable.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thulani Moyo, yena osebenza ofisini kaSkomichi.
Siyakwamukela ukudla kuyabuya lobani nje tshengisela ufanaka kumtshwaneni kungani kumtshwana impuku ayisabuyi ngendlela esisuthisayo, ikakhulu ama-suppliers ethu asebesikhathi engasifintuku ngeyi ngumkoko lozaphalaza.
UNkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNyandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
siphila ngokuthola amacimbi thina senelisa ukugola amacimbi abangenelisanga hayi kunzima sikhangelele futhi lasenhlelweni eziholisayo siholisa abantu abadala i-social welfare hayi thina abatsha hayi kulobuzima siphila ngamacimbi sibe sitintanisa yethukela ngempuphu kwindlela esiphila ngayo.
Umnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Ananzela la ndaba yale corona le engenileyo emashopu ama-prizes izinto sebekhweza santandwa usela control ye-prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu i-10 kg nge-$250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali. Ebantwini especially abaswelayo hayi kunzima kakhulu ukuthi enxa sesikhangele ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi amaprojekthi asukama. Izingadi kade sile zingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kuhama.
Kusenjalo kolunye udaba soluthe izakhamizi emachiya ematshetsheni ziyimadolonzima imuli yakwesipanda ikhala ezimathonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili ukucatshangelwa ukuba bangabe befakelwe itshefu ekudleni. Sixoxele ukhansila wematshetsheni umnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalezi sehlakalo.
Ukuviki zonke kubhubhe abantwana ababili laye uviki zonke wasebhubha izolo kodwa ukhanisele ukuthi umkhuhlane ade osulesikhathi ongasungaba leviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulayizisa baqubuke. Abantwana ababhubhileyo omunye kuthiwe kule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo banye futhi ababili okukhanya basesibhedlela. Sikakubambi kuhle ngoba laba kwezempilakahle besalindele ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili akukaphumi.
Abazukulu babekiwe lamhlanje kuthi ukukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa. Ababili abasesibhedlela kubikwa besesimeni esibi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingaya litshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfakazi, ngelela abalaleli emakhaya.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani?
Amalungiselelo e-Congress ahamba kahle kodwa angiyazi ukuthi kulama restrictions awe COVID-19. So leyo Congress izoyenzeka mangabe ama restrictions ezophakanyiswa. Kodwa ama restrictions mangaphakanyiswanga, National Council last week ihlalile nge-Saturday yaqedisa ngesonto icelile ukuthi i-leadership ihambe e-court yocela ukuthi i-implementation of i-judgment that 3 months period okwakhulunywa ngayo i-court ukuthi iqale ngemva kokuphakanyiswa kwama-restrictions. So kuzoya ukuthi inkantolo iyavuma noma kanjani, kodwa angibonkele ukuthi bazothi abantu abangu-4,500 bahlangane kuzoba yini nge-COVID-19.
Ya, manje ungasitshela kulabo abakucele elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa bakhona yini abathi bazabuye?
Bakhona abathi bazobuya kodwa nje angiyazi into zepolitiki ukuthi abanye abantu bayakhuluma enye into ebusuku emini baphinde bakhulume okunye. Kodwa njengoba sasithilo vele ekuqaleni ukuthi thina sesikhangele laba abahlonipha umthetho, laba abahlonipha umthetho le-judgment bazobuya impilo iqhubeke. Abanye sizoqhubeka lokhu esizama ukubabonisa ukuthi kuqakatheke kanganani ukulandela umthetho. Angiyabona ukuthi laba bathi umthetho ongalandela, kodwa yini bazilekithima futhi besiya emakhodi. The very same nkantolo abayeyisayo bayidelele, kodwa yaze begijima kuyo bafike bacela ukuthi hayi, sicela lisize kanje kanje. Kodwa akwenzeleke ukuthi ma ungawuhlonipha umthetho or inkantolo kuzuphinde uye kuyo futhi u-expect ukuthi laba abarestrictwa i-judgment yakho bayenze njani, bayihloniphile i-judgment wena ma ungayihloniphi i-judgment yakhe i-NSDU.
Bengayenela yini ukuthi libe lo mhlangano ozaphumelela?
Umhlangano ozophumelela msakazi, nginokuyikhuluma le nto ngizoyiphinda la. Ake sithi bawu-3 nje kuphela abalalela i-judgment njalo abafuna ukuyilandela. Bona aba abantu bongu-3 bayakwazi ukubamba umhlangano opheleleyo.
Kulo daba lolu olwemali emele iphiwe amabandla ezombusazo, udaba lolu luhamba njani kwakathesi, ngoba sasizwe kuthiwa kungani kulokudoniselana?
Yebo, angithi basuka baya enkantolo njengoba ngitsho ukuthi inkantolo yathi ikhuphe umthetho othi bona ba-wrong, baze bethi abakusebenzi bona abakulandela amankantolo ikhethwe izanu kwatheni kwathini. Kodwa basuka futhi baya kuyo yale nkantolo abathi ikhethiwe, mayithi khupha i-judgment evumelana nabo, hhayi sebejabula ayisakhethwanga. Ma thina siwina kuthi athina sinodwa izanu, bona ma bewina angazi kumbe bona bakhuluma into eyabayenzayo, maybe bona ma besiye enkantolo badize i-function yezanu bancedise angazi. So babanika kubiza provisional order. Which provisional order kumele ukuthi within 10 days ke sithale nje ke then bese kusiya ecoxwa khona le court kubona ukuthi uhamba kanjani. So sifakile lati application yethu ke ukuthi ngoba bebenga-interdictanga thina, bebestophe i-government, i-minister of finance ne-minister of justice. So ngoba nathi siyathintela lapho ke sesitshelele i-court ukuthi lathi siyacela ukuba i-part of it, ngesilungu babiza bethi joiner. So sithe nathi sifuna ukuba i-part of that proceeding.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalalele?
Hayi, ngiyabonga msakazi, abalalele emakhaya. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane namuhla sixoxa lo nkosikazi Othilia Sibanda osanda ukuphuma ejele yekhami leChikurubi Maximum Prisons lapho ayebhike okwenyanga eziyisithupha. Usamelele ukuthi icala aletheswayo labanye bakhe abagoqela umnumzana Josephat Mzacangulube licutshungulwe kutsha umthethwandaba waphezulu. Uqala ngokusitshela ngendlela ayehlezi ngayo ekhami.
Ikhami isikhathi sangibona besilochuku ngoba lokudla elikudlayo liyabe likuphekelwa ngabantu abangobaba, kuyabe kungela mafutha, vele le mbhida yangkhona iganyuliwe. Lokuhlala nje liyethukile ngoba kulokutshaywa thizi ekhami. Kwesinye isikhathi kulalokhu abakwenza kuthiwa i-collective punishment, lisho ukuthi litshaye lonke, kodwa ungathola omunye laye akwanisa ukutshaya bonabo abayibo ababe bephambanisa.
Ukudla, ukugeza, lesikhathi esiningi nje wawutshona usenzani?
Nabe sibala njengabantu labangavele abangela mvumo yokuthi uphume nje phandle ubone ilanga. So bekuyikusebenzela emahofisini ngisasekhaya. Amanzi kama okugeza hayi akhona, xa izihlobo zakho zithe zakuphathela isepa konke hayi uyakuyenelisa ukuthi ugeze ngesikhathi ofuna ngaso, uwatshe i-uniform yakho, kodwa wona evele ngikho ama-uniform. Iphiwa ibe enye inyanga khona iyabe idabukile. Ukudla ekami iporishi liyabuya lebe lingelathukela, kwesinye isikhathi liyabe lingamanzi manzi. Okwesitshebo vele kudliwa i-spinach nsuku zonke nje emini, ntambama ngamachansi, iphinzi zileyo ziziqhwathele emanzini zaphuma.
Wasuka sokutheni eKhangi ususiya eChikurupi, njalo kwakunjani khona ngale?
Ngapho ngiphiwa 5 minutes yokupheka into zami izulu lisina. Ngathi ngiyabuza isizathu, u-officer in charge wanjela wathi akula sizathu, i-procedure vele bayakwenza emajeli uku-transfer abantu. Ukusuka kwami kwakubuhlungu kakhulu. Abanye engasuka nabo babephiwa ithuba, balala betsheliwe ukuthi banjani bayahamba, nethuba nje lokuthi ngilungise izinto zami lokuthi ngigeze ngalincutshwa lonke ithuba leli.
Kodwa khona eChikurupi kwakunjani?
Indawo liyana elamanzi kakhulu ebantu kamama. Kuba nzima ngoba umama umuntu okumele ehlale egezi. Lanxa esefika esikhathini ukuthi angene esikhathini kuyamele uhlale uthole amanzi. Kodwa-ke ngokwesiphatho kuchiyeni la ngapha eKami, iChikurupi nganile esiphatho esingcono kakhulu. Njalo abasehlukanisi kangako ngokuthi wena ugwetshelweni. Iyasebenza nje okufana naye nxa kungathwaliyo engadini, njalo liyabe lilima ukudla kwenu elizakudla. Khona bezinkonzo labanye nje ababuya besiza ukuthi nxa usezinsukwini ungelakho ubusenelisa ukuthi ungaye ekliniki nsuku zonke uphiwa amaphedi amabili. Lesepa nxa ithe yabuya liyabizwa liqunyelwe nje lonke ngokulinganayo.
Kwakunjani ukuhlala labanye ababotshiweyo? Kumbe wawungesabela ukuthi mhlawumbe uvalelwe lezigelekeqe?
Ngihlala nabantu ababizwa kuthiwa ngama-D-class, ababebizwa kuthiwa balamacakhulu kakhulu. Nami bengifakwa khonapho. Ngaphiwa 7 years, ngakhitshelwa 1, ngasala ngile 6. Ngahamba layo, ngafika ngale Chikurupi bangikhiphela futhi ezinye i-2, kuthiwa ngikhitshelwa futhi enye i-130. Bona babe bekhangela indlela wayabe uziphatha ngayo usejeni.
Abanye elalibotshwe lonke lalibonana yini?
Ngagcina sebese-central besusiwe eChikurupi. So ukubonana vele besingenelisi ukubonana le ukuthi ngibe kwazi ukuthi lapho abakhona baphilile umba baphilanga. Lakathesi vele lanxa ngihleli lokhu kungilimaza emphefumulweni ngoba icala lami alizange liphathwe ngemfanelo nangendlela elathethwa ngayo. Kwakumgceke nje ukuthi sijeziselwa izemezi singabe sihlele kwezohlangothi lezomba ngazo kuphela.
Bekunjani manje ukubuyela njalo ekhaya njengomuntu ongumama obengekho emzini wakhe? Bebephila njani?
Bekubathukuluza kakhulu ngobantwana ngabantu engabatholanga besendlini sebethethwa abanye ngokukhulu logogo bezama ukuthi umkami laye engabi le mlando eminingi yokuzombona yokugijima lamagqwetha bezama ukulungisa amaphepha. Akuzange kube lula lakhonokho ukuthi ufika uthole ukuthi izihlobo zonke ziyakhala sebuhlungwini ukuthi kambe shuwa usuze waphuma ngoba le minyaka le ababeyizile bebahlukumeza. Nokuthi nje uqala impilo usuke wasuka kwezinyanga eziyisithupha ongekho emzini wakho njengomuntu ongumama.
Kodwa kathesi uzwa njani? Ungabe ulezinyalo njalo awuhlukuluzwanga?
Okokuhlukumezwa andihlukumezanga, khonokho nje ukuthi sanethwa kakhulu lizulu okudlula amahola ayisithupha sisemoteni sisiyafika eHarare. Lokufika ngasebenza nzima engadini ngivele ngiwumuntu olemthungo emningi khanya kwandima zithuka. So yizo izinyalo engingathi okwakathesi ngilazo. Umuntu okade ehlala khona ngaleso sibhedlela njalo nje.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Othilia Sivanga osanda ukuphuma ejele leKami leChikurupi Maximum Prison.
Ukuziphetha izanamhlanje nanzi ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili. Amalunga ebandla le-MDC abikwa abethunjiwe njalo atholakale izolo alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.